So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamuhla koBulawayo. Ukuncipha kwamathuba ukukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho kubangela ukuba amabandla aphikisayo adinge indlela ezijiyeneyo ezokukhankasa.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona izokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona.
Amazwe amaningi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho okulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe.
Ya esukuzwayo thina ngapha eEast Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili, khanya kuloyo kusuka lama casualties amaningi.
Oluqhubekela luphambili udubo lomkambo wemakhokhoba koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhla koBulawayo. Lumbukiso wenziwa iviki yonke yonale uzavulwa ukusemthethweni inkosi yeSwatini umswati wesithathu. Ngokwakuqala ukwenziwa kombuthano lo ngemva kobhubhane lweCOVID-19 njalo kukhangelelwe ukuba labantu abaningi abazabukisa embukisweni lo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulu.
Ukuncipha kwamathuba okukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho sekubangele ukuba abamabandla aphikisayo badinge indlela ezijiyeneyo ezokukhankasa. Amapolisa aqhubeka esala ukupha imvumo yokuqhuba imihlangano okubangela ukuthi abaningi babumbe inhlanganiso zokuxhumana enkundleni ezifana labo WhatsApp lokuvakatshelana ezindlini abantu bekhulumisana. Sixoxele siphathamandla sebandla leCCC umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona izokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona. Angithi kulabo WhatsApp, kulamafoni, kulabantu abaphansi abahlala labantu, ilizwi lingafika kuzo izigijimi zebandla bayaqoqana batshelane ukuthi kulalokhu lalokhu lalokhu. Yeba kufanani lokuthi likhangelane ubuso ngobuso kodwa okwalesi sikhathi ilizwi liyabe lifile ebantwini. Kuyikuthi amapolisa afuna kumbe kafuni, kumele kube le ndlela zokukwenza lokho. Kodwa-ke kwesinye isikhathi labo amapolisa ngenxa yokukhipha inhloni imihlangano eminye bayivumela eminye bale. Kodwa-ke yona labayivumelayo angithi ilizwi lizahamba ukuthi endaweni ethize bebehlangene bekukhulunywa ngalokho. Yikho kuhamba kwalo ilizwi khona lokho. Ngobana ungachitha isikhathi uhlaba umkhosi ngokwala kwamapolisa ungasalela emu. Ngakho kuyahambeka kwezinye indawo, lazi indawo kazifanani, la amapholisa akhona kafanani. Kwezinye indawo sibili liyabatshela balivule liyenze leyo mhlangano, kwezinye indawo bale. Kodwa lanxa balili, njengoba ngisitsho, ilizwi liyafika kuphela ebantwini, ikakhulu labo abathanda inhlanganiso yabo. Njengesikhathi sempi kathi ilizwi lalihamba antamakhiwa ayevala indlela zonke, abantu babepuntshuka kuphela lalo ulwazi lalokho okumele abantu bakwazi kuyapuntshuka kufike ebantwini. Yebo kungafika ngendlela engayisiyo lana ephezulu kodwa usala ukuthi lizwe liyafika ebantwini.
Manje nxa sikhangela ukubana isikhathi sokuthi ukhetho lwenziwe sesifikile seseduzane. Liza balesikhathi eseneleyo na ukuthi lifinyelele abantu liba ikhombisa ukubana balivotele.
Yee isikhathi singakhanya ngathi sihambile kodwa ke kwesinye isikhathi khona ukuthi sibe ngathi sihambile kuyakwenza ukuthi nxa sesiqedile lokho okwenziwayo ukukhethwa kumbuqonywa kwalabo ukuthi abazamela abantu kuyaba isivuthevuthe isivuvu wonke umuntu uzabona icebo lokuthi wenza njani isikhathi kuhamba kwaso kakutsho ukuthi kuyenqabela ukuthi ilizwe lihambe ebantwini inhlanganiso eziningi zilabantu endaweni ezithize yebo kambe inkokheli zamabandla achiyeneyo ziyekhangelelwe ukuthi zibe lemihlangano izigaba zonke zelizwe kodwa ke angithi njengoba ngingatsho ngaphambilini okunye inkokheli ingabhala umbiko wayo ofisa ukuthi ufike ebantwini umbiko lowo uzadluliswa ngendlela ezithize uze uyefika ebantwini bezwe nje ukuthi yini ekhulunywa zinkokheli zabo kodwa mbone ngathi nxa sesiyaphambili la nxa isikhathi singasihambile imihlangano iza kuba khona sengitsho kuyakhula amarali abantu bakithi bawakhonze kakhulu amarali aza kuba khona wona lawo lanxa engasoze abe maningi mhlawumbe njengezifiso zabantu ngoba yilabo lalabo bantu laba abakhona bafisa ukubona inkokheli zabo zizokhuluma labo kodwa mbone ngathi imizamo iza kuba khona ukuthi endaweni yalokho esithi ngamarali nje enxa kuyakwenza ukuthi amastarali.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isiphatha amandla sebandla lesi-CC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Amazwe amaningi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho ukulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe. Amazwe abalisa eleMelika, eleBritane, eleFrance, Italy, leGermany athumele amabutho awo ukuthi ayehlenga izizalwane zamazwe awo ezisebenza ezigodlweni zabameli bazo. Impi le iphakathi kwebutho lalelo lizwe logatsha lwebutho elithiwa yiRapid Support Forces. Sokubhubhe abantu abedlula amakhulu ayisithupha ekulwisaneni lokhu. Ohulumende bamanye amazwe agoqela eleZimbabwe abangakhulumi ukuthi bazathatha amanyathelo bani ngokuhlenga izizalwane zamazwe abo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo uze sizwe okwenzakalayo.
Kunjani Chris labalaleli? Esukuzwayo thina ngapha East Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili. Iqhubekela phambili injalo kukhanya kuloyo kusiba lama casualties amanengi. Nxa besitsho bathi impenengi iseduze le Presidential Palace eGhatum. Ngaleyo ndlela ke amazwe amanengi aseqalile ukuthi azame ukukhipha abantu babo but ngendaba yokuthi airport ikhanya ngani lokho ingasebenzi kumele bebasuse from eGhatum babase kwelinye idolobha elikhatshana lapho kumele bayesukela khona so kwakathesa ayukhanya into zimi manzonzo ngempela
wona amazwe angomakhelwane kumbe inhlanganiso ze-Africa zikhanya ziyanceda yini nangu sibona lokho kuqhubekela phambili zona ziyanceda yini inhlanganiso ezinjengabo ECOWAS
ngokuzwa kwethu lapho esikhona thina Chris sizwa ngani imizamo ikhona yokuthi kuxoxisane lalezi insizwa ezilwayo ezimbili kodwa nxa ungathi uyakukhangelisisa uzabona ukuthi i-ceasefire izaba nzima ukuthi ifike masinya ngoba kukhanya ngani ziloke zithobelene ayikho enye inkunzi ezibona ngani kathesi yona ingadliwa so ngibona ngani njengabantu abazinto ze military baza kutshela ukuthi well ungena kuma negotiation usule point of advantage okakathesi akukhanya ngani mhlambe kusese ngutshikile obhanqa andinxa kungakacaca ukuthi enye indoda ingani iyadliwa kuzabanzima ukuthi belalele even lalaba abazama oba ngomlamlankunzi kodwa silethemba sokuthi ikakhulu abantu kazana abayibona abaaffectwe kakhulu indaba yokuthi akusela magetsi ngizwathwa le internet ke yangabi khona kwezindawo kulamanzi and abantu banengasebefile ezibhedlela ziyehluleka ukutreat abantu so kuqakathekile ukuthi anganje lamadoda abeke izikhali phansi kukhumiswana umlotha mhlawumbe ilizwe leSudan lingabuyela ekutheni libe ilizwe elisebenzayo.
Loke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe isihlala kwele Kenya ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseNairobi. Sokule nkuthazo yokuba umkambo wemakhokhoba kobulawayo ulungisiswe kakutsha ngoba kulembali yelizwe ebukwa ngabethekelela idolobho lakobulawayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Imakhokhoba market edume ngegama lokuthi emkambo wasungulwa ngomnyaka ka-1958 lalamuhla lokhu uqhubeka ngodumo lwayo langenjongo yawo yokuba ngumkambo othola yonke into ethengekayo kobulawayo kungakhathalekile ukuba uselokitshini elidala ubuye wasungula yonke imikambo esikhona ezweni eyabesintu labamhlophe. Umgcini sihlalo emakhokhoba market umnumzana Bhekimpilo Ndlovu othengisa imithi yesintu ehlukeneyo uthi bananzuzo abayitholayo emkambo.
Ukuba recognized, unakekelwa, lokuthi indawo zona ezinjengazona lezi njengomkambo nalowo makhokhoba market is a monument engayibalisa ngekuma shrines aseZimbabwe ukuthi must move. Yeah, the first two things is kukhuluma ngawo.
Umnumzana Ndlovu ukhale ngabantu ababalekela isiko labo ethi bakhangelele ukuba uhulumende abanakekele.
Example, uma ngakubalisela ngithi andikhale siphuma kuhlobo besikuhlobo ama-fruits, ama-orange, into zonke lezo besikhona. Into ezinjengazona lezo zakhinyongo.
Umnumzana Ernest Shoko othengisa amanyathela lezokulimisa uthi kulezi insuku ibhizimusi ngelokuncenga-ncenga.
Sabesiphungenza nje loko uthi siphile nje lathi nje kodwa liyahamba nje kodwa khonoko nje ukuthi lawa utshona ungadlanga. Sabesifuna nje ukuthi lathi sincediswe konapha lathi ndidabona. Sefunda dadi amashedi dandana lokunyala kube ngani kuyacaca lakho.
Umnumzana Nkosi lathi Dube ongusiyazi okubhizimusi lokuthengisa imithi yesintu eyendulo ucela uhulumende ukuba labo abenzele lula benelise ukuthola izikwelede emabhanga ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Isifiso besilazo lathi ukuthi siyuthi sazakala kuhulumende ngoba nathi nasilawa ama-payslip la natshengisela ukuthi umuntu usebenza ngayo. Sabesebenzisa incwadi ehealers asusinezinyanga so emabhenki lapho babesinjani babesivalela phandle ikati lathi singaba le mvumo ukuthi ngona sithole izimali ngapha emabhenki uhulumende ivumele ukuthi ngazo yenza incwadi esisebenzisayo zokwelapha sibe yisincwadi esihamba lazo ngapha emabhenki nxa isikhathi kubolekiswana imali kwenzela lapho esihlezi khona lathi sinjani kungani kuyaphumele njalo lesakhiwo sona lesi semkambo njena kahle lo mkambo wadilika ngayo awakhiwanga indlula yanayo khwanga ukuthi kuthiwani ngakho akuvela ukuzwakala ukukhuluma ukuthi bakhuluma besithini ikansela ikhuluma ngokudilika kwendlu.
Unkosikazi Tryfin Ncube umsekeli kamgcini sihlalo wemakhokhoba market uthi kwelapha abagulayo esebenzisa imithi yesintu
ngelwayo emthethweni siyakwazi ukuthi kweziyamazana akuvumeli kodwa kukhona usizo lwakho empilweni zabantu esibasiza ngakho kho-ke babuya abantu amapholisa njengabantu abafuna ukusizwa anganomuntu odinga ukusizwa ngento leyo ungakhuphuthi ngokuthi ngimsikele ngimlungisele ngimenzele sesibutho suthathwa kuthiwa sihambe yethatha imali emotini isuke lapho sesivalelwa sesibuza sesiyaphila.
abathenga bethengisa khona labo bakhala ngodubo lwamanzi lamandla kagetsi bethi izambuzi ziyenyanyeka ngabe ikhansili iyabatholisa amanzi ngezimota ukuze kuhlale kuhlanzekile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemakhokhoba kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labantu ababhubhe ngengozi zokuqhamuka komlilo likhuphukile ngomnyaka odluleyo nxa kuqathaniswa leminyaka eminye. Leli phephandaba lithi kulabantu abalithumi lasitshiya galombili 18 abafe ngengozi zomlilo omnyaka odlulweyo, kodwa ngomnyaka ka-2021 kwafa abayithola minwembili 8 kuphela. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iKhomishini yezisebenzi zikahulumende ithi iza kuba isipha izikwelede zezisebenzi embukisweni wezamabhizimusi oZimbabwe International Trade Fair oqala lamuhla. Leli phephandaba lithi iKhomishini le iza kuba isipha njalo ithuba izisebenzi ezithenge imota phandle kwelizwe i-rebate eyokwehlisa intengo yemota. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi lijani labantu bonke basemathewele nje njani lonke okhuluma ngumasenga. Hayi siyazizwa inyuzi into emangazayo ukuthi uzwe la kuthiwa ngumsaka laba ngokuthiwa ngumsaka lo bekhulumisa inyama yendlovu uyamangaza ukuza umuntu egxeka i-America ngaphuthelwa ama-US dollars esikhwameni uyazi ukugula so ubuhlungu kabi kwayena upresident wakhona lo o-useless usebenzisa ama-US dollar imali yelizwe lakhe kayisebenzisi uyiphushela amatitsha nxa ukuthi benza izikorobho zakhe bona labangani bakhe bashiyana amamiliyoni ama-US dollar besidla kahle begcwalisa izisu zabo behamba bembruzela abantu ngemali yelizwe konke lokhu sokubhekile lokho sikulezibuso uzibuso wamanga nje tshela abantu amanga bazidlaka abantu laba bathelula kakhulu khuluma iqiniso okuhle kodwa hayi kuzabaphelela abantu abasozithutha ukungaphile okuyahlola abantu abadlungiselela ukuyavota bekhiphi lokho ongabantu lokhu hayi
Studio 7 nabalandeli ngingachitha isikhathi ngoba sibaningi esabe sifuna ukufaka imbiko yethu. Mina endaba engize ngayo lapha ngize ngendaba yendlovu. Indlovu ziyasikhathaza besicela amabelali labakahulumende bazi makhorokhoro mkholokwe indlovu ziyahlupha indlovu abantu sebephelelwe lucingo akusela ncingo akulamabele. Khona manje ngikhuluma ensimu zabantu zisemakhaya ongangokuthi khona sebethethe emasimini abanye abathethe bahambisa ezihonqweni. So ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo every day emakhaya khona apho ezikhonqweni zidlule emasayidi nokuthi iviki le angeke iphele omunye zingamngenelanga esikhonqweni. So akulala lapho esingakhona. So besicela uncediswe emakhorokhoro omkholokwe ngendlovu. Indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumende, so uhulumende athumele abantu bakhe bazosincedisa ngendlovu. Ngiyabonga.
Linjani emsakazweni weStudio 7? Linjani basakazi? Bengimamele i-interview abayenze lo Maxim Kandla walweli umlweli wenkululeko we-Zebra. Hayi lo baba kayazi into oyikhulumayo lo. Uthi umbuso kaSmith wawumubi kakhulu kudlula lo wamanje. Baba, umbuso kaSmith wawumuhle kakhulu mase sikhompera lo kaRobert Mugabe lo kaEmerson Mnangagwa. Wawumuhle kakhulu kaSmith. USmith kazange wabulala abantu abafika 40,000. Sigoqela wona amashona lamaNdebele ebesilwa ebalwisa kazange wabulala abantu abafika 40,000 ngegugu nje egugu rawundi. So umbuso ongcono nguphi napho? Kanti umbuso loyo khona uqhubeka ulambisa abantu
kola msebenzi emazwe elizweni abantu baphumula phandle kwelizwe wena uthi umbuso lo ukhona ungcono hayi baba zama ukusihlonipha abantu zama ukusihlonipha Maxim Kandla hayi zama ukusihlonipha abantu balamba kola msebenzi abantu babandlulula basebenza lo msebenzi nale khona babandlulula kodwa ntilizwe ni ku right ma wona wathola iplazi baba le madlana le abawayinikwa izano inikwa izano ukuthi ubuzo ukukhuluma into engasile ku studio 7 hayi sina kasidli kuzano baba
ngiyabingelela emsakazweni ka studio 7 zacela ifundwe le message lena bakithi bengicela ukuthi lento ngithi mina kakhulu baba uGawule Joseph Chuma nawe Malakhe Inkomo indaba zayizolo nangu abantwana laba basewange Victoria Falls abakhuluma ngokuthi kuze kwadlula ugogo wabo edlulele esibhedlela saseZambia lapha neLivingstone ngenxa yokuthi baswela imithi baze baswela nemali nje ebase ukuthi bayefinyelela kobulawayo manje baze bazwela ngamadokotela aseZambia ukuthi hayi wazani ngapha impilo yomuntu ibalekile lizathele ibadala imali ngicela ukubuza ke kimi bakhokheli bezani PF long 3 ngendlela eliphila ngakhona eliphikisa ngakhona abantu mabekhuluma ngesimo saseZimbabwe ukuthi lithini ngalokho kuze kusweleke umphefumulo womuntu omdala ngenxa yokuyazama impilo esephandle kwelizwe kanti lina liphikisana ukuthi abantu baseZimbabwe badubeka ngoba nampu ubufakazi ngicela ukubuza ukuthi liphikisani nampu ubufakazi baphumile laba bantu imithi kayikho ezibhedlela yonke indawo nje wonke umuntu ukhala ukuthi imithi kayikho ezibhedlela so lichaza ukuthi abantu laba baqamba amanga kumbe njani hayi kodwa abantu abadala okwenu kuyakubuhlungu kuyasiyangisa kwesinye isikhathi ngamalibuzwa kwesinye isikhathi livele lithi thina hayi lizithulele yabona njengalabo esiyasibazwe abayaziqinisa ukuthi kuthiwa udingiwe befuna ukukhuluma naye vele umakhala egugwini wakho wavala yekelani lani vele lingafakazi ngoba kwaseZimbabwe kunzima liyakwazi yazi uma lifakazwa liyasithunuka ngoba lifakaza into engekho lisikhulumela into esingayaziyo ngoba uthathu benu bantu bakithi liyasiyangisa kakhulu eZimbabwe kakunalutho le yinto okungamelanga sitshaye nje asifihle umphini ivume nini eZimbabwe igovernment yaseZimbabwe yezani yehlulekile abantu bayahlupheka ngenxa yayo hayi mani bantu bezani uPF
umshaleleka ikhisibonga abantu bakithi sibabonga bonke abantu ngizoqala eManama ngibuye futhi ngiye eMatopo ngidlule eMatopo ngibuye kuMadlambuzi zonke indawo lezi abasitshengise iqiniso ukuthi bami ngapi we like to say qhubekani liye phambili sifike la ngesikhathi samavoti kube yikho khona lokho silikhangele noma sikuphi nendawo nendawo silikhangele hayi futhi into engiyithandileyo imbone iyouthi madoda sijonta abasakhulayo sibafisela ukuthi bakhule ngokuziphatha kahle ukuze baqhubekisele phambili umsebenzi wenzileyo ngibone iyouthi yeneni futhi kuyangijabulisa then with their hearts baphakathi kanje vele abantu bathi zaphu ngiyabantu abadala sokutshengisela ukuthi zaphu ngiyabantu abadala labantwana ngiyomuntu wonke then sithi qumshelele laduma izulu ma izulu liduma lungisa inhlanyelo ma izulu liduma lungisa ikhuba uvuke ekuseni usuqonde emasimini nanko ke izulu seliduma sesilungisa ikhuba sesiyenza konke thina singabantu esilapha ke njalo singabantu esisekhaya sihamba ekhaya sibuye siphenduke sithi thina qhubekani phambili thank you very much isigaba zonke ngokusenzela lokho okwenzakalayo ukuhlangabeza upresident wethu lamaleaders ethu beliphelele thank you very much qhubekani okwayizolo kona kube yi-star star vote thank you
yes, studio 7 nabalandeli ngachitha isikhathi ngoba sibaningi esabesifuna ukufaka imbiko yethu mina indaba engise ngayo lapha ngise ngendaba yendlovu indlovu ziyasikhathaza besicela amabelayo laba kahulumende bazi makhorokhoro umkhologwe indlovu ziyahlupha indlovu abantu sebephelelwe lucingo akusela ncingo akulamabele khona manje ngikhuluma ensimu zabantu zisemakhaya onga ngokuthi khona sebethethe emasimini abathethe bahambisa ezihonqweni so ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo everyday emakhaya khona apho ezihonqweni zidlule emasayidini ukuthi ivikile angeke iphele omunye zingamngenelanga esihonqweni so akulala lapho esingakhona so besicela uncediswe emakhorokhoro omkhologwe ngendlovu indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumende so uhulumende athumele abantu bakhe bazosincedisa ngendlovu yabo
Elawu ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Ukwezemelika, umongameli Joe Biden uthi uzazisa ukuba uzancintisana kukhetho oluzayo kumbe hatshi kuyona le iviki. Kulabalandeli bandla lakhe kumbe abebandla lakhe Democrats asebethe uBiden oleminyaka engamachumi ayithoba minwembili i-AID ngakusamelanga ukuthi ancintise. Lanxa uBiden ubengakazisi ukuthi uzathatha nyathelo bani, kodwa lapha lalaphaya useke waveza impawu zokubana uzancintisa. Bakhona ababili abebandla lakhe elamaDemocrats abathi bazancintisa labo kukhetho nxa uBiden engaqhubeka esithi ufuna ukuthi ancintise. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona ngathi kuzamela ukuthi engxenye alalele kakhulu ama-advisors akhe. Embona ngathi kuzamkhathaza ukuthi ubona ngathi uzangqikilana lo Trump. Nxa engangqikilana lo Trump engxenye kungaphinde kujinge kufanane lokhu akwenza ngaphambili ukuthi amnqobe uTrump ukuthi angazahamba laye alwisane laye kulokhu okwakhe lokhu obudlongdlongo. Kodwa-ke angilaqinisa ukuthi uzakuma kumbe kasoze eme. Mina ngokwami ngimalalaba abangathi bathi hhayi usekhulile, usediniwe, sekungaba ngcono ukuthi edlulisele phambili ibaton le ukuze abanye labo bathathe baye phambili. Ungakhangela ukuthi ubusile engu-vice president for 8 years, usebusile engu-president for 4 years, sokusitsho ukuthi 12 years engu-president. Awukuthi aphindeme futhi athathe enye i-4 years kumbe adliwe. Nxa esedliwa laphana kuzacitsha wonke i-12 years le aseyisebenzile. Nxa esedliwe ngoba uzaphuma a-losing president. Mina ngingu-advisor wakhe bezamtshela ngithi hayi baba khulu ususebenzile kunenge.
Labo abathi bafuna ukuthi angancintisi bathi bona usekhulile kakhulu, kodwa kuhlandla lakhe lona lele lakuqala uyatshengisa na ukubana iminyaka yokuzalwa yenqabela inhlelo zakhe.
Hayi, mina okwakhathesi ngibona ngathi uphethe kuhle usanelisa kuhle, kodwa ngithi sikhangele enye 4 years ezabe ingentsha engasiyo le abuza ngayo khathesi. Ngibona ngathi angathatha enye 4 years, hhayi uyabe esengukhulu sibili, ukhulu khulu khukhukhukhulu sibili. So amboni ukuthi kungaba elokhu esacabanga njengalokhu akucabanga khathesi. Yikho kubona kwami khonapha ngu-president uBiden.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas khonapha kwele Melika.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Um umalume uSikhosi uSikhosana isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele kwezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo ngenxa yokungaphiwa imvumo ngamapholisa abikwa esedinge ezinye indlela zokukhankasa. Umbuthano wezomabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqala lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilazo ukuzizwa ku-www.voaindebele.com. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.